Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela ku Studio 7 lamhlanje ngolwesine ekuseni mhla ka 28 kunhlolanja 2019 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, iningi lisola uhulumende ngokwehluleka ukulethela ilizwe amafutha ezimota awe petrol le diesel, wona afikwa esesilela njalo osekudale ukuthi indwendwe zemota eziwadingayo zibe zinde emadolobheni amakhulu.
Kusasetyenzwa abantu sebetshona besemalayinini bexoshana namafiweni, imihlangano iyaphostponwa, kuyakhansila izinto. Kuba lula ukuthi baqhumisenise ukuthi into lesi behlula endele bangaze baqinisa amakhanda bafosela abantu beZimbabwe ukuthi bavulule kuphela, ngabona bathole imibhobho kwala masosha kodwa kusala kuziqinisekeshei.
Abachayeli bemichova babikwa sebekhweza imbadalo ngesikhathi yamabhasi kahulumende awezokho engasabonakali, okubangela ukuthi uhlupho lokuswelakala kwamafutha lukhathaze wonke umuntu.
Then abama-transport association laba ye bayazama, kodwa-ke uzafumana ukuthi kunakhona abanikazi bamakhombi bavele bunamthetho wabo badinga imali ngendlela zonke. Nxa kuthe kwavuleka isikhala sokuthi sokule shortage bathe bathizibe baphezu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi lisola uhulumende ngokwehluleka ukulethela ilizwe amafutha izimota awe petrol le diesel, wona abikwa esesilela njalo osokudale ukuthi indwendwe zemota eziwadingayo zibe zinde emadolobheni amakhulu. Ukobulawayo le Harare kubikwa indwendwe zakhona zizinde ukwedlula ezike zaba khona phambilini kokutshengisela okwenziwa ngenxa yokuqansa kwentengo yamafutha. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeMotor Industries Employers Association of Zimbabwe, uMnumzana Abednego Bebe, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Uyabona Gande, engakutshela khona okuliqiniso okupheleleyo ukuthi nxa amafutha abeshota kathana engakakhwele sese-$1.45 abengcono kunakathesi okunkokhona. Ngoba ngikhuluma kunjenje kathesi-ke uyafica ukuthi amagaraji abe engalalayini ewomile engalalutho. Lawo abe enolutho ufica indwendwe sezisenki imota seziminyene. Abantu bonke akusasetyenzwa, abantu sebetshona besemalayinini bexoshana namafiweni, imihlangano iyaphostponwa, kuyakhansila izinto, abantu bexoshana namafiweni. Kanti iqiniso elikhona amajaha la esikhuluma eqinisweni, kuba lula ukuthi bakhuluma iqiniso ukuthi into lesibehlula. Kuncediswane ukuthi nxa sokusehlula kunje singabambisana njani ukuthi into libe phambili, ngoba kathesi okuqinisweni iZANU PF sokubehlule lo endele bangaze baqinisa amakhanda bafosela abantu beZimbabwe ukuthi bavulule kuphela, ngabona bathole imibhobho kwala masosha kodwa kusala kuliqiniso kuyeshei.
Wona umkambo wensitha ayatholakala yini amafutha?
Uhlupho oluba khona umkambo wensitha awubi khona nxa amafutha engekho. Umkambo wensitha uba khona amafutha nxa ekhona. Khonokho nje ukuthi umkambo wensitha kawukho kukhomba ukuthi amafutha kawakho. Ngabe kuthiwa khona kulo mkambo wensitha amafutha abe khona ukuthi labo abakwanisa ukulala nqalayinini bethaphuza bese besiyasidala umkambo wensitha, yikho kwenzakalayo, ngoba amafutha akhona abe khona abantu besenza umkambo wensitha. Kodwa kathesi amafutha angikhona kawakho ngokuthi kwenziwe lowo mkambo wensitha, ngoba owatholayo owasebenzisayo.
Akula yini lapho abathi bona bayamukela ama-US dollars kuphela nxa bethengisa amafutha?
Ukhona sibili lapha abamukela khona ama-US dollars bethengisa amafutha, kodwa-ke okuliqiniso ukuthi akula muntu ohamba ngemota imota uzibona zinengangaka eZimbabwe ohola ama-US dollar. Balutshwana kakhulu abafikile 1% abantu abathola inzuzo yabo nge-US dollar abathela kulezo ndawo zama-US dollar. Njalo abathela kuma-US dollar yilaba labantwana ababengaphandle ababathumezela leyo mali. Labo sebelobunzima ngoba abathatha imali e-Western Union sebeyithathelwe ngodlakela, sicathile imali ebiswe ngabanikazi. So kuzima ukuthi abantu ukuthi bayakuya ku-US dollar. Angaba khona awama-US dollar alobunzima ukuthi abantu bathole. Ngapha laleyo-US dollar belo ayibonakali, lapho ebonakala khona iyadula. So akusebenzeli kuzima. Ikomiti okuthi eqinisweni lapha uhulumende sokumehlule lo. Qinisweni khona ukuthi uvume sokungehlule madoda sibambisane ngisiye phambili.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kungaqhubeka kunje amaviki amabili amathathu alandelayo, kungahamba njani elizweni lapha?
uyabona umuntu ungaze umcaphule awukwazi ukuthi uzariyekta njani. Ungakhangela isimo esidlula kiso abantu abanye bafike, abanye balimele, abanye babotshiwe kodwa ngabantu abazondileyo khonapho. So umuntu unga evele sesesimeni sokuthi sumfuqe wazi wafika ekugcineni kasela lapho angaya khona. Uyadinga indlela zokuthi umuze ukuthi kona lokho kwenzayo kubuhlungu, uyazidinga indlela. So ukuthi abantu baza kuthi kuza kwenzakalani, abantu bazadinga indlela zokuthi batshengise ubuhlungu babakini.
Manje amafutha la asilela kobulawayo leHarare kuphela kumbe la semadolobheni amancane lakho akulalutho?
Kakulalutho, mina izolo bengiseHarare ngithwele nzima ukuthi ize ngithole wona lawo amafutha. Ngigcine senginedwa ngumngani okuyindlela ukuthi sengisenza okokucela ngibone ukuthi ngizawabisela ngoba layo belawo ukuthi ngizeshinda khonapha kobulawayo. So yikho ngikushoyo ukuthi umumo kawulunganga, umumo mubi, kakusasebenzeki. Uhulumende angaze athulise, aqinisele, athule ngoba abantu bazilele, kodwa ekuqinisweni akusasebenzeki la laye kukhangele.
Lo ngumnumzana Abednego Pepe, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeMotor Industries Employers Association of Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Ngokusenjalo, abachayeli bemichova babikwa sebekhweza imbatalo ngesikhathi yamabhasi kahulumende awezubukho engasabonakali, wona okwakuthiwa alentengo ephansi okubangela ukuthi uhlupho lokuswelakala kwamafutha lukhathaze wonke umuntu. Sizweni umnumzana Norbert Mafu, isiphathamandla se-Passengers Association of Zimbabwe, umnumzana Chenesani Ntunga kwa ingcweti ecubungula ezombusazwe, kanye lo mnumzana Andile Masuku, umhlali weHarare ngokulandelana kwabo, bekhuluma lentathelo izindaba yeStudio 7 uGibson Pepe ngalolu daba.
Sina njengephansi siyahlupheka kakhulu, udaba olusihlupha kakhulu sibili ngoba ekuqaleni anti uyabona ukuthi ipiwe leyali yakhwela, ithe isikhwelile uhulumende wangenela wafaka amazuko abamakhombi bayehlisa. So kathesi uhlupho lwepiwe futhi solubangile ukuthi amazuko lawo abe malutshwane, then amakhombi lawo abe malutshwane, lawo amalutshwane sephezi. So isikhalazo sebingeza ukuthi uhulumende njalo kangenele futhi abone ukuthi nakhona ipiwe iyabuya ngobuningi bayo emagarajini itholakale. Wenze ukuthi imota zingaba khona emgwaqweni. Ama-stakeholders lapha bekakhulu kakhulu sibe sisakhangela ukuthi sibonane nabakhulu abe-ministry transport nabe-local government abayiwo abayi-charge. So ihlelo lolu kalukaphumeleli, kade besithembise ukuthi sizababona basinikeze sicebisane nabo. Then nabo ama-transport association laba ye bayazama, kodwa-ke uzafumana ukuthi kunakhona abanikazi bamakhombi bavele bunamthetho wabo badinga imali ngendlela zonke. Nxa kuthe kwavuleka isikhala sokuthi sokule shortage base bathuthuze baphezu. So ngiyethemba ukuthi udubo lolu luzakwehla mna uhulumende ethe wangenela.
Okwakuqala izupho yayiparastatal ngama-80s up to engxenyeni singathi ngabo-90. Yayiparastatal kwaba le-privatization ye-transport kwangena amakhombi. Izupho esingene kathesi i-state i-budget ayikho kwenelisa ukuwenelisa izupho okwakwatesi.
Imbiko le yesizwe nguhulumende nsuku lansuku ukuthi le nto izaguquka, amboni kule nguquko ezayenzakalala. Kunini lokhu sitshela ukuthi amafutha azabuya, isimo siyatshintsha. Lakathesi akula nguquka, namhla sengolwesithathu satshelwa kuvikezi edluleyo ukuthi isimo siyatshintsha.
Lo ngumnumzana Andile Masuku, umhlali weHarare. Sizwe njalo umnumzana Norbert Mafu, isiphathamandla se-Passengers Association of Zimbabwe, kanye lo mnumzana Chenesani Ntungakwa, ingcweti ecubungula ezombusazwe. Bebexoxa ecingweni lo Gibson Bebe, intathela izindaba yeStudio 7 beseHarare. Ngesizwe ezinye zendaba eziqhamukayo lamhlanje. Iphephandaba le-The Herald lithi eleBotswana likhangelelwe ukusayinelana leleZimbabwe izivumelwano eziyisishiyagalombili emhlanganweni wokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili owe-Binational Commission Summit oqalisa namuhla. Umongameli Mokgweetsi Masisi weBotswana ufike izolo elizweni lapho ahlangabezwe ngomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa, iziphathamandla zikahulumende, ibutho kanye labameli bezigodlo zamazwe akusata. Wenzelwe idili esigodlweni sikaMnangagwa ese-State House lapho abakhulume ngobudlelwano babo bencomana njalo bethembisana ukusebenzelana ndawonye. Ekhuluma emhlanganweni ekuseni oweBinational Commission, wabona ngobudlelwano lamanye amazwe, uMnumzana Sibusiso Moyo ubongele Botswana ngokunika eZimbabwe imithi yokusebenzisa izibhedlela. Lokho kwenzakala lanxa eBotswana lithule umbiko liphikisa ukuthi lithe liza kweboleka eZimbabwe imali efika amadola ayizigidi ezingamakhulu ayisithupha $600 million, njengalokho obekuchiwo yiziphathamandla zikahulumende. Iningi lithe lokho kuyayangisa ngesikhathi iziphathamandla zeBotswana ziselizweni. Uhulumende uthi ababalisi abazinkulungwane ezilithumi lamakhulu amabili, 10,200, ababekhalele umsebenzi ngenyanga edluleyo, bazathathelwa amalanga abo okuphumula ama-leave days njengesijeziso sokwenza lokhu. Ababalisi laba bagoqela amalunga enhlanganiso ezilwela amalungelo abo, e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe le-Zimbabwe Teachers Association, eziyizo ezaqoqa lokho kutshengisela. Labanye ababalisi isiphathamandla se-Public Service Commission uMnumzana Ozias Hobe uthi uhulumende kasoze aholise ababalisi bona bengasebenzanga, njalo bengaphinda ukukhalala umsebenzi bazathola isijeziso esedlula lesi, ukutsho iphephandaba le-The Herald. Ngesizwe abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni.
Sanibonani ku-Studio 7, Mpofu mlalelo omkhulu we-Studio 7. Nami ngifuna ukuphosa nje amagama amabili. Okokuqala, ngizophosa ngomfundisi lo gangayo lo ngempela mina kuyimi ubefanelwa i-20 years etshele ukwenza ukuthi angakhohlisa abantu beze begcine benza ubugebenga ngenxa yakhe. Ngibe sengibuya elizweni lakithi. Ilizwe lakithi bengithi mina namhlanje kube mnandi sisizwa ukuthi umthetho utshintshi wokuthi umuntu ebelobuzwe obubili kumbe umuntu ebelamazwe amabili i-citizen khona. Kumnandi lokho, kungumbono omuhle. Ngenye imini umbuso ungawuyenza kanje, uyawutshayela ihlombe xa uyenze enye into enhle. So lathi sabatshayela uhlombe ikhabinethi epalamenti ngento abayenzile. UNkulunkulu mane ngababusisa kakhulu ngalokho, batshintshe into eziningi until ilizwe libe le-freedom. Ngoba ilizwe leZimbabwe i-freedom incane. Nami ke ngiyabonga, bingelela bonke abafowethu abakompofu bonke umhlaba jikelele, abantu bakomadabe isigaba sakide Plumtree. Ngiyabonga, sithandekile Mhlanga, bye-bye.
Bengicela ukuchasiselwa ukuthi kwenzakala njani nxa usebenza eBotswa ekwelinye ilizwe li-out, ungumuntu kuphela ule passport, nxa ufuna i-citizenship yangkhona uyenza njani ukuze ube layo i-citizenship yakulelo lizwe, uye uyithola njani?
Nani Studio 7 njani? Yeah, hayi. Ngiyamangala lana ukuthi kuthiwa bekudingwa lapha abantu bezane lokhu bephumelela besiya phambili, bavotelwa ngobani abantu besithi bayabazonda besithi bephume lapha lalapha, kodwa nampa lokhu beyibo kuthiwa bakhokhela phambili bayenza lokhu yibo lokhu yibo labo, kuthiwa hhayi MDC khona lapha abatholi lutho, amavoti abo aba mancane. Ngobani laba abazonde izano ke makunjalo? Kutsho ukuthi izano iphethe kahle abantu, lokhu sihlala sikhala, kutsho ukuthi abanye abantu badla kahle baphila kahle abaliboni icala. Ngambona ukuthi ungathi ukhala ngokuthi uyahlupheka, kodwa uthole lowo muntu everyday ehlala ephuma phambili, kuthiwa nangu uphuma phambili, kodwa abantu bekhala. Ngobani laba abayenza into enjalo? Bantu bakithi, singarobhanini shemu. Kutsho ukuthi lapha kukhona abayizinyoka abalokhu behlala bekhuluma bethi lokhu asikuthandi.
Ngibuhlungu ukuthi kwenzakala kanjani khonoko. vele bona into ose bayifundayo ukuthi mabe tshontsha batshontsha loba sana wanti bazatshontsha into engamelanga itshontshe ngoba everywhere lapho bahamba khona bayatshontsha. One day is one day, ngiyalitshela lizalubona uhlaso. Izigamba ziyaphumela ubala bafowethu, kuswele umuntu othungayo. So hayi asazi bantu, hayi mina mbuye ekhezi bafowethu, ekhezi impela igama nguHenry. Hayi le ndaba le navela ngiyi-understand futhi angeke ngafa yi-understand. Hayi laba abantu bezano shem bahlupha shem, hayi yazi ngathi bazalwa umntwana oyi-one, umama oyi-one, ngathi umntwana oyi-one, kukonke kuyafanani kwabantu kwakhona kule nkani ugugile. Hayi
nabingelela kwi-Studio 7, ngibonga ukusilethela inhlelo ezinhle. Loko kamfundisi lo asazi kumbe liqiniso, akula muntu ongavusi umuntu. Hayi asazi, hayi lokhu ngamanga la, manga sivi lami ngiyibonile sivi video yakhe ubamba bamba nje khona kwenyaweni ngabusukubamba sibatha kuzothatha evikile ubele nsuku ezingakhe file nasezibhedlela bamaze ukuyade file nasemotshi uphumile khona. Hayi ngibonga lami ku-Studio 7, mingelela izihlobo labangane, ngiyelela u-anti wami uVivian Maphosa oseBulawayo. Nigama lami uSilibazise Ndlovu.
Ngiyalibingelela abasakazi beStudio 7, nguMandlovu. Ayi lami ngiyakhala lapha basakazi abahle, ngikhala njengalubaba wasekhezi ekhala ngalaba abantu abahamba bedlela abadala izimali, bedlela abadala izimbuzi, bedlela abadala izinkomo. Isigeleso besilaso silaso lathi kithi kwele mfilabuso, ngizalwe mfilabuso mina. Laba bantu nxa befika esigabeni bafikele endunini, bafike bahlale khona, babiza umhlangano, baqamba ukuthi kunazibani kulalokhu, kosazibani kulalokhu, uze ukuthi lokho sikukhiphe sifuna imbuzi ezingaka, mbe sifuna inkomo ezimbili, mbe sifuna i-800 user, and abafuni mabhondi, bafuna ama-user. Kambe nxa kwawo umuntu eza ukuthi ubhadele i-800 usa, ungazange uyibambele empilweni yakho ngesimo esisekhaya shuwani khathesi umuntu akutshatileyo mali. Isimanga labo bantu bakhiphe into ezifanayo isigaba sonke. Ngiyamangala nxababa loyo esekhezile ethi kukhitshwa izinyoka lezikhova yikho kali. Kambe bona abadala babone nje ukuthi abantu laba babaqilibezela izigangi nje ezigangayo nje eziqilibezela imali zabadala shuwa. Awu i-government makingenele entweni le, abantu laba baqilibezela abadala izimali zabo. And xa usuka lapho abadala bazalifunela befuna leyo mali, uyazi ukuthi beyifuna, uyazi beyifuna ngolaka ukuthi thumezani thumezani thina ethu esidubekayo. After that sebekhiphile lezo zinyoka zabo lezo, akulala nto etshintshayo. Abadala bakubona khonaukuthi lapha siyaqilwa. Bona wabona hayi 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 abantu bayilapha beselapha ngabe baqile izimali zabo abazithola nzima shuwa. Hayi i-government mayingenele laba bantu, bantu baxotshwe, baxotshwe. Into zabo lezo uhamba besithi bayakhipha bedlela abadala izifuyo, bedlela abadala izimali zabo, bababopha abantu laba bafake entolweni izigani. Ngiyabonga Studio 7.
Yebo sanibonani basakazi abahle. Into esengiyibona mina eZimbabwe akusafuni amavoti, ngoba amavoti sebulala ilizwe, ngoba akuvotwa okuseqinisweni. Sokufunakala ukuthi abantu babambane okweminyaka eyi-10 elishumi nanhlanu bebambene belungisisa ilizwe, ngoba amavoti abantu sizophela sithi siyavotela ibandla eliphikisayo, yilo elizovusa ilizwe, sigcine sesibulewe saphela thina esivotela ibandla eliphikisayo. Ngaphandle kwalokho sokufanele basho bona bezana ukuthi sivotele liphi bandla okuzoyenza ukuthi singabulawa ngendlela eyenzakalayo ngoba uphuma kwamgabe utshintsho lube khona olokubulala abantu umgabe khona bekungafi muntu bekuzwakala amafungafunga bekuyenza but ecatsha bekahlonipha esenza into ezimbi but ehlonipha abantu mna ngakho akahloniphi bantu uyenza izinto ngiceke uthi ongafuniyo kayekele esebenzisa isipam kahloniphi ngiyabonga ngingu Mark Zozo kwele South Africa isale kahle balaleli.
Sibonge abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 abazirekhodileyo ukuze silalele khonapha emsakazweni. Lawo ngasithumela wakho umbiko usitshele okwenzakala kwesakho isigaba kumbe kubingelele abangani lezihlobo. Ukhumbule ukuzibetha ngegama nxa uthanda. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weSudan u-Omar al-Bashir wethule imithetho emitsha ephuthumayo kulelo lizwe enqabela ukufola kwabantu ezitaladini betshengisela kumbe ukukhalala umsebenzi. Kule minye njalo imithetho ezabangela ukuthi abantu bengasebenzisi inkundla zebulenjini eze-social media kanye le mali yabo bekhululekile. Lokhu kuza ngemva kokuba umongameli al-Bashir ememezele i-state of emergency elizweni lakhe ngeviki edluleyo. Lokhu bekulandela ukutshengisela kwabantu besithi kachiye umbuso ngoba esehlulekile. Ele Pakistan lithi lidubule indizamtshina zama-warplanes awe-India abephaphela endaweni ye-Kashmir abayibangisanayo labomakhelwano babo. Ele Pakistan lithi libophe omunye obetshayela lezi ndizamtshina. Yona enye ewele ePakistan, enye yawela eIndia. Lokhu kwenzakala eIndia lisithi lihlasele ngendizamtshina. IPakistan njalo labulala amasosha abelolongwa e-training camp. Ekuqaleni kwayo nale inyanga, imota ebijonge ukubulala abantu eyi-suicide bomber ethiwe ngabePakistan abakade bese-India ibulele amapholisa e-India angamachumi amane. Wezenzakala eMelika, owayeligqwetha likamongameli Donald Trump, umnumzana Michael Cohen, umiswe phambi kwedale leCongress namuhla lapho athe umnumzana Trump ulobandlululo ebantwini abamnyama, uliqili, njalo ulitsotsi. Uthe umnumzana Trump wayekwazi ukuthi wayemkhankasela kukhetho umnumzana Roger Stone, wayekhulumisana lomnumzana Julian Assange oyenkampani ekhupha imfihlo eye-WikiLeaks, ngokuthi uzaveza incwadi zama-email kankosikazi Hillary Clinton ayincintisana laye. Wakwenza lokhu ke umnumzana Assange. Umnumzana Cohen uphinde waveza ukuthi umnumzana Trump wayeqhuba ibhizimusi lele-Russia okwakungavunyelwa ngesikhathi sokhetho ngoba kungasoze kuhambelane lesikhundla ayesikhankasela, kodwa umnumzana Trump wathi kasebenzelani lalelo lizwe. Umnumzana Cohen uphinde wakhuluma ngokuthunywa kwakhe ngumongameli Trump ukuthi abhadale abesifazana abikwa wayesiya labo emacansini ngendlela yokuthi bengakuvezi lokhu. Uthe umnumzana Trump wayengelandaba lokukhokhela ilizwe kodwa efuna ukwengezelela amandla akhe lawo amabhizimusi akhe kuphela. UCohen waqala wasekela umnumzana Trump phambi kweCongress efanayo, wasentshintsha umnqondo esemveza sokusobala ukuthi uza kuya ejele okweminyaka emithathu ngakwenzayo. Ngalokho, abanye ikakhulu kubandla elibusayo lama-Republicans bayamsola ukuthi mhlawumbe usemenzela umona kumbe ufuna ukuloba ingwalo ngalolu daba ezizamlethela imali. Abanye njalo bathi kathembeki njengoba waqamba amanga lanxa wayefungisiwe. Lokhu kwenzakala umongameli Trump eseVietnam eHanoi lapho ahlangane lomkhokheli weNorth Korea umnumzana Kim Jong-un embuthanweni wesibili wokukhangelela ukuthi ngabaningi ungabangela ukuthi eleNorth Korea lingasalolongi izikhali ze-nuclear weapons kumbe livumele ukuthi elemelika lizihlole. Namhlanje kwezomculo sililethela umculo ka Lucky Dube umoyi esithi I've got you babe. Kamoyi uLucky Dube wawuthakazelelwa ngabaningi kwele Zimbabwe nakwele South Africa esithi I've got you babe. Singakehlukani-ke sikhangele ebezikhokhela. Iningi lisola uhulumende ngokwehluleka ukulethela ilizwe amafutha ezimota awepetrol le-diesel wona abikwa esesilela njalo osokudale ukuthi indwendwe zemota eziwadingayo zibe zinde emadolobheni amakhulu. Olivalelisayo ke ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.